sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wabagogekileyo kudale lesenethi namuhla. Iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kusasa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo athi abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane 39 izolo abatholakale besemcimbini obizwa ngokuthi yivuzu party kwenye indlu ekhumalo. Lapho bekunathwa khona kusenziwa yonke imithanithani yokuganga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi abasolwa laba bafunda esikolo ezitshiyeneyo kobulawayo. Uthi bekulotshwala bomkhakha we-whisky emcimbini lo igwayi kanye lamakhondom asebenzileyo langasebenzanga. Okuveza sobala ukuthi bekusenziwa ezocansi. Imicimbi enje isinsakavukela eZimbabwe lapho abasakhulayo abahlangana khona besebenzisa okudakayo njalo besiya emacansini. Abanye bacina sebebamba imikhuhlane engelaphekiyo. Uqhutshwe ukhetho lwe-by-election namuhla olokudinga umeli wabantu abagogekileyo kudale lesenethi ozathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Watson Cooper yena obhubhe ngoNhlangula. Ukhetho lolu belulawulwa yiZimbabwe Electoral Commission njengazo zonke inketho. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukhetho lolu luqhutshelwe eHarare International Conference Center HICC njalo abancindisekulo bavalisa umnumzana Gudawashe Masinyangwa, umnumzana Taurai Kabziti, umnumzana Edward Mundanga kanye nomnumzana Ishmael Nzowo. Abane laba baqale badinga usekelo ngokuzethula phambi kwabanye babo abavotayo besitsho ukuthi bangobani lokuthi kuyini abaza kwenzela abantu abagogekileyo bengakhethwa. Wonke bathembise ukusebenza gadalala ukuze bathuthukise impilo zabaphila lezimo zobugoga ezitshiyeneyo. Umnumzana Libert Luphahla olwela amalungelo abagogekileyo uthi kuqakathekile ukuba abagogekileyo ababe labameli abafikisa izikhalazo ephalamende.
Abantu banikezwe isikhathi esokuthi bachasisele ukuthi kuyini okwenzakalayo ma kusenzwa ukhetho lolu. Imigomo nembandela esathi ngama terms and conditions.
Isisekelo sombuso sipha abantu abagogekileyo ilungelo lokuba nabameli ababili edayele ephalamende. Omunye wabo okhona ngusenator Nasta Manyawu, omunye othi uqakathekile ukuba abagogekileyo babe nabameli abazafikisa izikhalazo zabo kuhulumende. Nkosikazi Samantha Sibanda.
So ukuthi umuntu okhubazekileyo abe khona kuparliament kuyatshengisa njalo i-diversity esilayo kumbe ukutshiyana kwabantu esiko khona.
Impumela yalolu khetho izakwethulwa iloba nini. Ngolunye udaba lwehlukeleyo, iqhawe lesizwe umnumzana Kenneth Manyonda ubekiwe e-National Heroes Acre namhla. UManyonda ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseneminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalolunye 88 waphatha izikhundla ezishiyeneyo ezigoqela esokuba ngummeli webhuyera edala ephalamende ngemva kokunqoba owayekhokhela ibandla le-MDC osowatshonayo umnumzana Morgan Tsvangirai kukhetho luka-2000 waba ngusikalukhulu wesiqintini seManicaland njalo waba ngumsekeli kamphathintambo wezamabhizimusi ngesikhathi ebhubha uwesephethe isihlalo sobuduna engu-chief nerutanga ekhuluma emngcwabeni umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uManyonda wafundisa abanengi ukuba kuqakathekile ukuvusela indawo zemaphandleni ekhuthaza amakhansili emakhaya ukuba enze kube lentuthuko endaweni zama-growth point.
Ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo lala ngokuthula qawe lamaqawe.
UManyonda wake wahlala ejele ebotshwe nguhulumende ka-Ian Smith ngenxa yokuphatheka kunhlelo zokugqugquzela uzibuse wabensundu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Zamlela ndwandwe,
zamlela
ndwandwe,
zamlela
mshweshwe.
Kuhlelo lwemaphandleni namuhla. Lanxa izulu seliqalile ukuna endaweni eziningi zelizwe, ezinye izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokudula kwenhlanyelo, kanti njalo zithi izifuyo zokulimisa zisacake kakhulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekulamaviki amabili izulu liqale ukuna endaweni zelizwe ezithiyeneyo okugoqela eMathabeleni South. Lokhu sekulethe ithemba ebantwini abaningi abakhulekela ukuthi liqhubeke lisina kuhle ukuze balime batshaye inala. Kodwa abanye bathi udaba lokudula kwenhlanelo kanye lokucaka kwezifuyo zokulimisa kuzabaphazamisa bephuze ukulima. UNkosikazi Matilda Dube owevokolo eNsiza South uthi bathembele kunhlanelo evela kuhulumende yona athi kabakayitholi.
Abantu siyakwekweretsha ihlanyelo ayabantu abakayitholi. Okokuthi ngayihlanyelo bakithi yeqalayo ukutholakala kwezithandu babhele befaka ihlanyelo eqondileyo phansi.
Umnumzana Zwelithin Gabula wayisakhamuzi esitezi eWilonke eGwanda North uthi bona sebeyitholile inhlanyelo evela kuhulumende kodwa ibilutshwane kakhulu.
Kambi 2 kg yona wona amagodi wona la begetshwe ngabantu yenelayini kayeneli yilo uhluphi esihlangana lapo ngoba le ethengwayo iyadula okumangalisayo ishikela ku-$30 kusiya kubo-$41 i-10 kg.
Isakhamuzi semawane kuwa-13 eGwanda umnumzana Gabriel Moyo uthi ngaphandle kodubo lwenhlanyelo izifuyo kumele balime ngazo ziyacuba.
Izifuyo zicakile mani lokuthi ya ngapho kuthi kuyindima okuncane okukodwa sukhululo kuyindima okuncane nje upho kuqhuwane yayo lokutshisa eyi kuyatshisa emini kuyatshisa.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumnumzana Tobias Vanda isakhamuzi sefumuka kuwa-17 eGwanda South laye okhala ngezifuyo.
Qalile ukulima kuhle sibili kodwa inkinga esilazo inkinga zokuthi izifuyo azikaqini kangako le nhlanyelo nje siyitholile enyana abanye abayitholanga.
Lanxa uhulumende sithi le nhlanyelo kumele iphiwe iloba ngubani kungelabandlululo umnumzana Thembani Sibanda wesengezane kuwadi 14 uthi kule nketha yabetshabi ekwabeni kwenhlanyelo le.
Into yakhona sicela lisikhole sinhlanyelo osobhuku labo iregister ikhona, hayi khona ukuthi kuthiwa abantu ababhalwanga. Abantu bayekela ukubhalwa njani bona behlala khonapho?
UNkosikazi Phathiswa Nkalo Sliko eGwanda North uthi udubo lwenhlanyelo lulakho ukudala isifuno esiphansi.
Abantu bebengelanhlanyelo uyabona nje indlela abaxokozela ngayo ukuthi badinga inhlanyelo bayafisa ukulima abantu bakamlimi kodwa inhlanyelo ayikho, inhlanyelo iyadura.
Nake nogatsha lwezokulima belusipha umuzi ngamunye inhlanyelo yomumbu elesisindo samakilogramu ali-10 kanye lemvundiso yenhlanyelo yamabele. Lonyaka inhlanyelo ibikwa iza kwabiwa kukhangelwe umumbu omkhathi kundawo ngendawo. Iningi eMathabeleni South likhuthazwa ukuthi lilima amabele ngoba lomdlubulo ungatholi izulu elinene. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Alberta, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubula udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelitshumi bekhulelwe. Kambe kungenziwani ukwenqabela lokho?
Mina igama lami nginguNikwe Mtanda, ukhansela kaward 10 eMpimbane koBulawayo. Sithatheke ngihlabi, ngiphatheke kabi njengomphathi njengobukhokheli obukhona esigabeni okwendaba lezo zikhona womntwana ole 9 years okhweleyo ngaphesi njengoba sikhuluma nje sebelethile. Ukuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe. Okuyenza ukuthi usuka ukudisturbe kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu wokutrusta ngomntwana oyintombazane. And into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze phiwe isijezi sesinganani, but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe. And umntwana ole 9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakalayo. Angikhuluma ngomntwana ole 9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana. Umntwana okhangela omunye umntwana. Angiboni even mental, I think umntwana vele kuhle kumdisturb. Umntwana lo usengenile kuma-social media, ugcwele yonke indawo. Yisithi isikolo angabuyela efunda kiso. Sezaba yinhlekisa phakathi kwabanye bozanti sikuthwala ngendlela etshiyeneyo.
Kambe lokho singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela, kumbe kutsho ukuthi ingqenguphi umzali kumele aqaphele?
Yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo. Uyabona nxa usazizwela kathana uthikumbi, but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe. Mina ke lo msebenzi wethu kwesinye isikhathi hamba silabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangamantombazana, labantwana abangabafana uloba bangikhaya. So at the end of the day vele awusakhululeki, usuhlala uyecile uzibuza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo. Umakhelwane laye ungaze umbone ngani kumbe uyalunguza endlini. Vele kawusakhululekanga, akusela ku-trusta muntu. Yiloba ngukhulu, ngumalume, ngugini baba.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akoBulawayo kumbe kwezempilakahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo.
Khuluma nje so ewadini yami komntwana ole 14 years orechiweyo evela esikolo khona 10 Ntungane. Kubangelwa yikuthi ukuswela. Umntwana ufunda esikolo esikhatshana, uyaquma andlula endaweni engani liganga, umzali kakwanisa ukuthi amnakekele. And abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane, angathi maybe ngama-young mothers.
Kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale? Futhi
i-government engakungenela ukuthi kube lama-awareness akhona from ebantwaneni abancane. So kube lokufundiswa, hayi lokhu enisasikwenza kudala ukuthi hhayi akumelanga uhane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubani. Umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumbe umuntu edlala nawe ngendlela enje engayisiyo gijima uyetshela abazali. Uteacher esikole ungambona ekubamba kumbe ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Ungabona ubhuti wakho umfoweni ekwenzela kanje, gijima uyetshela abazali. Asingabi ngabazali labana esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusabe. Asike ngabazali esikwanisa ukuxoxisana, esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo, ucheck umntana wakho ukuthi konke kungabe kurayithi yini. Ngoba okwakhathesi abazali yithi esesingama-enemies abantwana, especially umntwana oyintombazane lo mzali ongubaba. So thina njengabomama lathi le-government sokumele ukuthi sibambisane nini ungamelele ukuthi omunye umntwana azabuya kufundisele ngoba kusebenzele wakho umntwana.
Lo ngukansila sinikiwe Mutanda oka Warren eMdumbane ukobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuleyo kansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lunye oluphathelane labesifazane. Ilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni msakazi. Angingelele kuwe mphinde ngingelele la kubalaleli bomsakazi wakho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Ngiyabonga kakhulu la kubalaleli bomsakazi wakho. Sengathi lokho esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe. Kukhuzwe awukhuzi lo mkhuba omubi kangaka. Kwenza ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba. Ngiyabonga.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluko singaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Msakazi, vele into ebuya engqondweni ukuqala nxa usiza ukuthi kulo muntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamashumi amane kumbe amahlanu usiya phezulu obambe iganyavu umntwana oleminyaka engakadluli kwelitshumi. Okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho konokuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esezokunye oqondane lemithi. Mina ngisiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofit lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulale lomntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi mhlawumbe uzaqina ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumishwe lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathi ungumelaphi wendabuko kumbe ungumprofit atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga ngokunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sokusukunxele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo sengasicabanga ukuthi ubaba usuke ejabulani ngokuthi alale lomntwana omncane aza fika esigabeni sokuthi amkhulelise. Njalo imkhuba engcelele ngisola kakhulu bona la bantu abazinyanga kumbe abaprofit abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hayi uma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi kuyini njengobaba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenze ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane. Kungaba kakhulu impela isizathu esenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into engamanyana kangaka phezu komntwana omncane. Lakhona kompela siyafisa ukuye kubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekele abantu abalaphayo ngokwendabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi ke kukhulunywe labo ukuthi uma kuyukuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuza kwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo ke kubhekelwe impela kukhulunyiswane lapho ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabobaba abenza izinto ezimbi ebantwaneni.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka ubona ungani kumele zikhuphuke yini?
Emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkulunkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese yubheji ahlukane imizimba ihlukane kuye nomntana wakhe omkhululekileyo. Besilokho sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani kumbe umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile. Endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha la ngapha omunye ngapha umntwana le 8 years la uzithwele omunye ngapha le 9 years sebelethe umntwana. Mina vele kakhulu ngizofaka insono kubo baba ukuthi kanti kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibona emntwaneni ongaka. Ngisiphinde sizibuza ukuthi obaba vele kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na. Sesibona mhlawumbe abantwana njengoba sebekhula mesho kuyizinto abazidlayo manje sezibenza beleminyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwa thwala umntwana esilaye ngumntwana. Ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nxa obaba sibe lezibindi zokuthi benze izinto ezisabeka kangaka ebantwaneni abangaka sithi ngobaba nxa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazane ongazijabulisa ngaye ngokocansi ayi kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa la kubobaba ngisafisa ukuza ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nxa befuna ukubamba abayiganya vele abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlawumbe kulesinye isizathu esingemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanjwe phela abantu abadala abakhulileyo
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Siyabonga Chris. Umncintiswano wezizwe zomhlaba weFIFA World Cup 2022 uyaqala kusasa kwelekhatha. Abalandeli benguqu eZimbabwe besithi bayimelele ngabomvu limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano lo uzasungulwa ngomdlalo wesibaya sikaGroup A ophakathi kweKatale eCodeo enkundleni ye-Albert Lo yiwodwa umdlalo okhona kusasa ngomvulo kule midlalo emithathu. Iqembu leSenegal lizadibana leNetherlands kumdlalo wesibili okaGroup A ngosuku lunye kuzancikelana njalo amaqembu akusibaya sikaGroup B abalisayo le-England lona lizabhudana le-Iran ukuthi le-United States of America liqoqozane le-Wales. Izwekazi le-Africa limelwa ngamaqembu amahlanu ku-World Cup abalisayo leSenegal, Cameroon, Ghana, Morocco kanye leTunisia. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bazadanela kulawa maqembu njengoba iqembu lama-Warriors lingekho ku-World Cup le kodwa abanye bathi basekela amazwe aphetheyo alabadlali abenza izimanga afana leBrazil, France, Germany lamanye abasekela amaqembu atshiyeneyo bathi badane kakhulu ngoba abanye abadlali abazintshantshu abafana nomgadli weSenegal odlalela iqembu lakweleGermany leBayern Munich uSadio Mane kanye loChristopher Nkunku bengasoze bebekhona kwelemidlalo ngoba belimele. Umlandeli wenkuku Emmanuel Sibanda uthi udane kakhulu nokulimala kwababili lapha.
Mase ulimela umkuku i-downgrading of career because he World Cup ibiyakawani in 4 years and futhi ama-players abeyikhanyelele and as isikhuma ngo-Sadio Mane obviously like kulamanye ama-players umele atepe up uSenegal maybe sisikhuma bo Ismail Assar but then still abakho kulani quality.
Udlalela iqembu elikusigaba seBulawayo Province Division 2 eleToronto uPrince Mbofu laye uthi bekhangelele ukuba unkunku uza kwenza izimanga kumncintiswano walo nyaka ngemva kokudlala kuhle kweqembu le-RB Leipzig eminyakeni edluleyo.
Amanye amaplayers njengabo Griezmann abakho kufomu ongayikhompeya lekankunku current then uMane obviously yakwazi second best player in the world so vele imisi yakhe ibig ama-headlines la ukuthi uMane kapho.
Omunye njalo umdlali wenkunku uBrandon Chuma yena uthi ukulimala kwabadlali abakade bekhangelelwe ngabaningi kuza kupha ithuba abanye abadlali ukuba bebonakale.
Eminyakeni edlulileyo sijayise ukubana kube lama-new players kuma-new names ebesevele singawazi before but sibe sesithi after i-World Cup kuzokuba namanye amabili sibile siwa-recognizayo sathi sikhuluma ngawo.
Umlungisi Mpofu udlalela iqembu le-East Rovers yena uthi kulabanye abadlali abanjengomane okuzavele kuzikhanyele nje ukuba ngabakho loba indawo yakhe isithethwe ngomunye umdlali.
Ngokubona kwami ku-World Cup ukuhlota kwaSadio Mane imise enkulu kakhulu.
Uyitayi Pablo Mpofu uthi yena umkhathazi kulimala kwabanye abadlali ngoba yena owakhe amthandayo uLionel Messi ekhona.
UMessi yathatha kathesi vakathesi vele uyenza amanga vele ufuna ukuziverify ukuthi ungubani ngoba i-last World Cup yakhe le.
Abanye abadlali abalodumo abangasoze bephatheke kwimidlalo ye-World Cup loba nje amazwe yabo ingxenye yalo mncintiswano babalisa uPaul Pogba kanye loNgolo Kante abeFrance uDiogo Jota owasePortugal kanye loRhys James owaseNgilandi. Ngiyimbele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namuhla sileqembu le-African Sound Collection lona eselethu leidlaladelalo lesithathu. Iqembu leli licula likwele-South Africa kodwa lidabuka eCholocho esigabeni seChakabanda. Thank you. Nangu umholi weqembu umlangatheli Ncube.
Sanibonani lonke, ngizothanda ukubingelela umsakazi nabalaleli emakhaya. Sithini njani lonke, thina siyaphila. Mayelana nedlalaza lethu leli elithi ungulu kudela, kusho ukuthi sikompoze ama-message yangkhona ngendaba yabantu bakithi, ngoba nje sisuka siwela kwele South Africa. Izinkinga esihlangana nazo kungulu kudela.
Idlalade leli lilengoma ezigoqela ethi Mfundisi, Ramaseti, Isipho, Unembeza kanye lethi Samuela. Kulake kamnandi lapho abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamashumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli kwabagogekileyo kusenethi namuhla. Kanti ke iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kwele Qatar kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.